sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni esanyathi, njalo uhulumende uxwayisa ukuthi abake bathintana laye bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama.
Kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare.
Iningi lithi lifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba bekungapheleki lula lo nyaka.
Singazi intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ngoba singeke siphile singelazo into esivale esifanele siphile ngazo njengenkukhu, isawudu, ijukele khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Athola nje ukuthi ngithengisa inkukhu yami ibisehle ukungithengela isepha, kuyongasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla, kwanise ukuphila, sikhanelanga nokuthi sikhanele ukuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. UDongozi ubikwa etshone ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi zonke intatheli izindaba ezike zaba ndawonye loDongozi kumaviki amabili edluleyo eHarare, wobulawayo laseGweru, kufanele ziyehlolwa ukuthi azilalo leligcikwane. Lokho kwenzakala ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebehlaselwe yi-COVID-19 bafika phose ikhulu 94, njalo labulala ababili eHarare izolo, okutsho ukuthi asebahlaselwa yileligcikwane selokhu laqhamukayo bedlula kancane inkulungwane 1.2000, labulala abedlula amakhulu amathathu i-341. Emhlabeni jikelele igcikwane leli lilokhu limemetheka, njalo ele-South Africa namhla lithi inani elihlaselwe yi-COVID-19 kulelo lizwe ele-14,796 ngelanga liphezulu selokhu i-coronavirus yaqhamukayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abahlasele indlu yesiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama, njalo udaba lolu sebelubikile emapholiseni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare kobulawayo ebusuku bayizolo bonovu. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhunga ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqa umsila benza abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. UShambare uhambe wayaripota emapholiseni, kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngitsho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu. Singabona thina amapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo, ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku security forces abathi ngama uniformed forces bangavele babe lodlabana ukuthi ha ngabe kwenziwe ngenye I section bayafinyela njengochongololo.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Izolo inengi linanze ilanga lekhisimusi lezihlobo labangane, abanye besithi akusafani leminyakeni edluleyo ngoba bengela kudla okweneleyo ngenxa yokuswelakala kwemali lemsebenzi. Umfundisi Angliston Sibanda uthi abantu kufanele bekhuleke njalo bebonge lokho abalakho ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Ezikwakho konke umnyaka uphela thina sithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi sibe labazalwane bethu abadlulile, abagulileyo, abake baphathwa yileli gciwane le-COVID-19. UNkulunkulu wethu esimkhonzayo wabagcina badlula basila abaningi bakhona. Ngitsho lathi abafundisi kuye kwasibamba ama-results athi ebuya abuya 16 days sesasila kudala. UNkulunkulu usigcinile, sithanda ukumbonga kakhulu uJehova ophilayo ukuthi yena uthembekile. Kanti njalo kubuhlungu ukuthi ngaba abanye bethu izihlobo zethu kakhulu abazane bethu abanye balahlekelwe izihlobo ekade singakhonzi lazo. Silabo gogo abagulileyo igciwane leli basila, uNkulunkulu wangenela basila. Kuyitestimony enkulu, sizisele imilomo eyinkulungwane yokuthi simbonge.
Umbiko wenu owekhisimusi yiwuphi?
Kubazalwane abakhonza uNkulunkulu, ngithanda ukuthi bazalwane amabandla wonke emhlaba wonke jikelele abangizwayo, asibambisenini siqinise sisensukwini zokucina uJesu yeza masinyane. Kanti njalo ngiphinde ngicizelele ivesi elitholakala kuJohane sahloko 3 verse 16. Sisikhumbula ukhisimusi, sikhumbula usuku uNkulunkulu abonisa ngalo uthando lwakhe lithi iBhayibheli, ngokuba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Bese ngikhuthaza abantu ukuthi kasikholwe nini kuJesu kulindodana eyazalwayo inikelwe nguyise ukuze izokuba ngumhlatshelo wokusifela. Asikholeleni kuJesu ukuze sithole impilo engunaphakade, yena basigcine, asilondoloze, asivikele. Ngiyabonga.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda esixoxelaye ekobulawayo. Kambe unyaka lo esesiwugqiba ubunjani kwezomnotho welizwe kanye lakwezombusazwe? Ukucubungula lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North, umnumzana Belief Gawule endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleleni South, kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi MGC Alliance yangena kungeke emthethweni langela sikhathi ngilo isikhathi ngizamtshela because ngililunga le-National Council yonke esenza ngendlela bathi bona ngokwesaba avoteesengithamisa namba sebesponsana labomakhubi bafuna ukudisturba kodwa bayabona ukuthi kuyafeyila lezi mali. Into ekhona engimangazayo ukuthi lezi mali abaziniki MDCT konke yi-corruption loko, kodwa isikhathi sizabuya abazazibonela khona. Ugawulo wangikwazi ukuhlala kupetsholotsho elokugcina uzwile ivini abantu besilwa bethi lifaka i-corruption ezinkweni konetsholotsho abantu abantu besilwa bekhuluma amagama amabi thina esintwini esingakaze sithethile sithi futhi kwabokanye bona abakhuluma basebecatshela abantu i-corruption. Ogawule yena ngokwakhe ukhuluma ikhulumela izane ngoba uyanda xa izinto kumele zifoliswa abantu umumbu yena ulawo so ike khuluma ephakeme ngoba iyasutha labantu abakhe ene ngendlela esibona ngakulo kuzoyenzeka solonge uhulumende wezano usekhona ama-policies ezano aso ma-policies afuna ngama-business people. Ngiku-business mina awula mali oyibekayo ebhenki bavuka beyitshintshile nxa i-red bavuka beyitshintshe yaba luhlaza badisayida belele ezindlini lama-costers abo. So yikho engikutshiwo ukuthi khona abantu bezimba ngokuqakathekileyo kakhulu i-youth isikhathi sokuthi 2023 kusetshenzwe nzima ukuze kungene umuntu okwazi ngempilo. Ngithe ngizibuza ngathi u-EG kade wasebenza kuphi ngokubana wayepolitician ebuya akungumfaka akakwazi ukusebenza kunzima ongakanani bathatha ukusebenza kuye ukuchontsha le lama ministers akhe including yena ugawule ngokwakhe kathesa abantu bakhala ngesinkwa uchontshile wabeke eceleni sabangani bakhe.
Ye, ngaphambeleni kwalingxoxo mhlawumbe sizwe obekungafanelanga sikuzwe lapho ngizama ukulixhumanisa icingweni bekule ngxabangxoza mnumzana Gawule ingqobe isiku
mara ngimtshele ubaba lo umoyo zwana umoyo umuntu akade ukhuluma amagama yini kade ngisabantu bakolobhenzi ukuthi ngibavalele ukuthi imoto yabasenzela bathi ebesenza i-corruption lapha etsholotsho i-corruption asiyifuni amagama la ungalaleli i-odo leyo yimi ngikhuluma ngibathuka ngisithi bagangile banika abantu izinkwa nobungani bechetha abantu abanike yonke umuntu isinkwa ayibloki imoto lela ngalithengisela wonke umuntu isinkwa kade kukhona lapha yimi kade ngikwenza lo thina silungisela abantu asezilungiseli njengani ku-MGC Alliance lina lingasetshenziswa lingabantu abasetshenziswayo vele lasasetshenziswa kodwa asenze li-achive lutho ngokusetshenziswa kwenu uthi wena sikwenza i-MGC yayemagugu lesikhathi esidlaliswa intatheni abantu abangene uprezidenti we-MGC uchandraya akabekwa siyabe singena ngapha into yakhona abantu bonke bafunwa nguprezidenti ephathini yakhona bonke bayalwa okukhuluma ngumnangagwa nje ukuchitha isikhathi ngokumnangagwa lo wathi engakasi ivini esisemncane elwele ukukhulula izwe leli wagwetshelwe ukubulawa namhlanje uthole umnankagwa umazi ngenxa yokuthi wawungaphi wena ngaleso sikhathi sebelikhulula izwe leli kuthi abaliyekele ndina izwe leli ligiqike lihambe nje amakhiwa la abanilendezeli babe yiwo abasishoyo ngokuthi babuhlungu ngokuthatha kuthi umhlabathi wethu ama-sanctions ena lawa abahlubetela wona yikho abancediswa yini nibacela ukuthi izinto zenzima.
Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo.
Baba Gawule, ngiyafisa ukukubona ngoba lami ngumlweli wenkululeko. Sasikhambe egangeni singakwazi ukuthi silethe ukuze benefita abanye abantu abafundi labantu abethu besifa ngendlala. Ngicela ube le Christmas enhle yokuyagola amacimbi ngobana sikwazi ukuthi siza kudlani lami ngizaba ngibhizi emasimini ngizama ukuhlakula. Ngiyabonga. Lami ngiyabonga ngokufanayo Moyo, ngifisela ikhisimusi elihle. Uyazi njengomlweli wenkululeko ilizwe leli ngelethu sonke Moyo, akulewo leshiye lomunye wonke lo ongakazalwa la ileshiye elinganayo ilizwe lethu okumele sizilungisele thina sodwa, kungalamunye umuntu silwe thina sodwa, silungise thina sodwa ukwenzela ukusasa yezizukulu lezizukulwana zethu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North, endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleleni South kubandla leMDC Alliance, umnumzana Solani Moyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba oka 2020 esesiwugqiba uzithwalise amagabha avuzayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lendlala eqhubeke ibahlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuyisele emuva kakhulu kulandela ukuvala kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Siphongile Masuku, isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo, uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus litshabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekele ukuthi alubani umkhuhlane lo uyaba ngcono, izulu lalo line, sithole ukudla, ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa ke siqale sibone ukuthi siyenzayo kulokuthi sicuphe khonapho sisihle, ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayo siyithuthukise sibhenke okuzwayo. Mhlawumbe umnyango ungathi siphela sile mali zokuthenga inkomo kubeyi.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado, isakamuzi eNsindo eGwanda North, othi ufisa ukuthi abantwana ezikolo bafunde kungekho ukubaphazimisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwana, kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo, hhayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 ibuhlungu kakhulu, ayiselahlonzi.
Esinye njalo isakhamuzi eNsindo unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kuwe ngcono kungabi lokuthi abantu vele sesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ukuba singeke siphile singelazo into esivalesifanele siphile ngazo njengempuphu, isawudo, ijukela khona ukuphetha umuntu uthi aphile. Nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola nje ukuthi ndithengisa inkukhu yami ibisehle ukundithekela isepha, kuyokungasahambelani. Kanti into ngaba ziyayehla, kwanise ukuphila, asikhanelanga nothi asikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opha Mabhena osuke ebhalula kwa-14 ekwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu, kodwa layo ukhala ngentengo ehlala iqonga.
Ikakhulu intengo layo yesuke ikhwele kakhulu, le mali azitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi abakuba ngcono, kodwa lawo katholakali. Kodwa sikukhangelele khona ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelisuke ethenge ezinye sithengele ukudla. Sikhangelele ukuthi alubani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi uhulumende kufanele abophe ziqine ukuze babe le mpilo engcono.
Uhulumende wethu abe ngumuntu ozaba lombono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abone lokuthi khona imali yakhe le ayinika abantu, ibhondi lakhe liyasebenza ezweni. Okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi kalisebenzi, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe sile mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ize sikhangelele ukuthi next year uhulumende akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Uhulumende uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program, TSP, zidala ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye nokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandelwa ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS-1. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda, isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abahlali baleli dolobho benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Engunanzelelayo phakathi kwabomama labantwana labobaba abasebenzela lapha, imali abazithola yazenelisi. Lo wawukhangele uqathanisa lensuku ezidlulileyo sisakhula, uyabona ukuthi kulomehluko. Ngike ngaba phakathi komuzi phakathi kwedorobho, ububona ukuthi hayi yikhonokho nje, akufani lokweminyakeni, mhlawumbe kungezelelwe la yi-COVID.
Kodwa abakhona abanye yini ababonakala beziphilela kuhle nje besenelisa okwakusenziwa kudala, okunjengokuthenga impahla ezintsha lama-groceries amaningi ezivela emlonyeni?
Abayenelisayo yilabo abalezihlobo kumbe abalemuli ezingaphandle kwelizwe, yibo kuphela abantu esingathi uyabona benelisa. Kodwa nxa ungumuntu ophila uphakathi kwelizwe usebenza khonapho, ngicabanga ukuthi akulula ukuthi uyenelise. Engunanzeleleyo ukuthi abayenelisayo ngoba phakathi komuzi lapho kuthathwa khona imali ezivela phesheya, yikho okade kulabantu abaningi belindele lezo zimali, okutshengisa ukuthi yibo kuphela abantu abazayenelisa ukuthengela ikhisimusi.
Kahle kahle okulokhu kuhlupha kuyini okubuyisela emuva izakhamizi?
Okuhluphayo ikakhulu, iqiniso elikhona yikuthi akula muntu osebenzayo. abasebenzayo bona abo bayingcosana la yena leyo abayitholayo ayiyenelisi ngoba sikhangelele ukuthi leli kefu lizaba lifitshane kakhulu ebantwaneni besikolo lapho kuzathi kuvuphela umnyaka omutsha izikolo zihle zivulwe ungananzelela abazali abaningi sebelindele ukuthi bagcine imali zokuyabhadalela abantwana ama-school fees ngangiqathanisa lakudala hhayi kulomehluko sibili indaba yamanzi amanzi lokhu eludube edolobheni lakobulawayo lakathesi amanzi lokhu ereshinwa asikawatholi amanzi ngokufaneleyo lokhu abantu betshitsha ezibholaneni besikha amanzi le ndaweni ezingafaneleyo sesincedwa nje yinkosi ethe yanisa izulu lapho esikhongozela khona amanzi aseyiwo asesisiza lokuthi siwasebenzise
kuyikuthi uhulumende engancedisa kungaphi lapho abantu abangancediswa khona njalo kuyini okumele kwenziwe ukuthi kube lobubele
isisombuluko kuleli lizwe yikuthi kube le misebenzi phose kubo bonke ontanga ungananzelela ukuthi ontanga abaningi vele yona into othiwa yikusebenza abayazi njalo lalaba abazisebenzayo kuba nzima ngoba abantu bayagijinyiswa phakathi komuzi lapho abathengisa khona lapho abazama ukuzisiza khona nginakana ukuthi uma kungalungiswa ezomnotho welizwe kulungiswe le ndaba nje zombusazwe yonke into iqonde kusuke i-corruption phakathi kwelizwe into zonke zingalunga
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilius Banda isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga leqembu lomdumo werumba ele Masendu Boys. Sixoxa ke lo umbi wabo Brutus Ndebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngithanda ukubingelela mphathi wentambo ngibingelele njalo isizwe sonke kuzo zonke nje izizwe zomhlaba wonke jikelele
sizwa kuthiwa lile dlalade elitsha
ye msasazi omhle msasazi othandekayo sithanda ukwethula idlalade elethu elitsha elika 2020 elisihloko esithi ziyabhavuma ngoma ezisithupha ingoma yokuqala ithi yona Dimuhango eye Masendu Boys landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika sekuthi esithathu iginyambila iginyambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi number 4 ithiyona ikorobela yonake iculwe liqembu lecholosho great sounds kulandele esihlanu ethiyona amazwi omzali yonake iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo sounds ubuye futhi esithupha ethi nyalalani yonake iculwe iqembu leMasendu Boys.
Ethiwa Timuhango ingoma le layilova kutheni wasichasela nje amafitshane
ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe o umumo wezinto nje o wezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba abaculi isithunywa ngabafundisi ngamatitshela lapho besibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano okubonisa ukubambana okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana
uhumbi wabo Brutus Ndebele owemasendu boys oweqembu lomculo werumba abeledlalade elitsha sizaqhubeka ngalingxoxo ngomvulo ekuseni.
We Masend Boys silethemba liukholisile ngaphambilini belisizwa njalo umculo ka ND Ndona esithi December efisa phela ukuyabona abazali bakhe ngalesi sikhathi sekhisimusi kodwa iningi lithi alenelisana ukusuka kwamanye amazwe lisiza ekhaya ngenxa yengxaki lokuphithizela okusemngceleni weBeitbridge Border Post okwenza kube lukhuni ukuchaza. Ehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intatheli zendaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla esanyathi njalo abake bathintana laye baxwayiswa ukuthi bayehlolwa igcikwane le-COVID-19 ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo obulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama Oliver Lelisayo musithandekile mhlanga ngikhonapha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.